Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo ekade singavinjelwa lancanje simemetheka kumhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumende uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hhayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Ngokuba ngabe uhulumende ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki.
Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19, abagoqela i-Citizens COVID-19 Monitor, wakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba usumemetheka kakhulu ngesiqubu esethusayo.
So Takahuna never believed that Zambia was free when other countries were still under the shackles of colonialism. He lived his life in fulfillment of the founding principles of the Organization of African Union, the OAU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamnumzana Kenneth Kaunda. Kuza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mavuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elizweni eselihlasele abantu abedlula inkulungwane elamakhulu amathathu 1357 labulala abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni wethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe ileli gciwane laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 51,221 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,808. Inani lasebehlaselwe, inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gciwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 782,698. Uhulumende ubikwa esithi uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni leyo. Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso efundisa abantu ngalomkhuhlane e-Citizens COVID-19 Monitor, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Isimo lesi sibi kakhulu ngendlela enkulu, abantu bayafa, abantu bayalimala, abantu bayiselwa izihlobo zabo. Kuyisimo ekade singavinjelwa lancanje simemetheka kumhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumende uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hhayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Akafundisi kahle abantu, kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu.
Imijovo leyo yokwenqabela i-COVID-19, ungathi abantu abaningi bayifinyelela yini? Likuyini elikubonayo njengenhlanganiso?
Ngokuba ngabe uhulumende ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki, kwazisa abantu ukuthi bahambe baye khona bayehlatshwa, ngabe kungcono. Kodwa sikhuluma nje namhlanje ungafika ezibhedlela kule nkalakatha yendwendwe ezizona zodwa nje ezingabangela ukuthi abantu bathelelane lona leli gciwane. Kuyinto eyingozi kakhulu eyenzakalayo. Ayashota-ke la ama-vaccine akhona and kakuthembisi ukuthi angavuka esemane eziningi zisenela kula lokho esikubona namhlanje. Kube sokusilela indlela zokuwathwala la ma vaccine ayefinyelela khona lela endaweni ezihlukahlukeneyo agcinwe ngalawo ma temperature afanele ukuthi angajisi. Kubuye kusweleke labo bantu abazafaka ezingalweni zabantu ngendlela efanele. Akuye kuyandelwa konke khona lokho. Ngokuba uhulumende kazange wahlela kahle kube sihlale khuluma ngomdomo esithi sengihlelile, sendlungisile, sendihlelile, sendlungisile kanti akunalutho alwenzileyo. Sesikubona namhlanje sekusifa abantu kanti abantu ngabe abaningi sebevikelekile ngabe kungcono.
Libasiza ngani abantu njengenhlanganiso?
Abantu sibasiza kakhulu ngokufundisa ngengozi ye-COVID-19 lokuthi bamele benzeni ukuze bazivikele izinto ezinjengokuthi bageze izandla basanitize ukuthi benze lokho kuthiwa i-social distancing bavikeleke ngendlela ekhona. Siyabakhumbuza ukuthi indaba ye-COVID-19 asiso story, into ekhona ephilayo ebulalayo iqeda abantu emhlabeni. Lanxa enyuzini bengakuboni kukhulume kwamanye amazwe kodwa abantu bayaphela ngendlela enkulu kakhulu kodwa singazi sivikela ngokuthi senze khona lokho okufanele ukuba sivikeleke. Yikho esikufundisa abantu kuso sonke isikhathi. Kanti ke njalo selusa uhulumende ukuthi enze lokho okufanele ukuthi akukwenze okwenziwa ngabantu uhulumende emhlabeni ukuthi alethe amajekiseni enze abantu njalo bavikeleke ngendlela engcono kunalokho akwenzayo. Sibuye sicine ngokwelusa amalungelo abantu ngalesi sikhathi kulabo lockdown ukuthi abantu kabaphathwa ngendlela engafanelanga yini.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyane lenye inkokheli yakumanye amazwe lamhlanje eLusaka kweleZambia emngcwabeni kwaba ngumongameli wakuqala weleZambia ekhululekileyo umuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma enkundleni yeLusaka Showgrounds lapho obekubuthene inkokheli yamazwe ehlukeneyo ebizovalelisa uKaunda, umongameli Mnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayefuna intuthuko, ukuthula kanye lokubambana kwabantu bezwekazi le-Afrika.
UDokotela Kaunda kazange akholwe ukuthi ilizwe leZambia likhululekile ngesikhathi amanye amazwe angakaze athole uzibusi. Uphile impilo yakhe ekugcwaliseni izisekelo zenhlanganiso ye-African Union ayegxile ukubambaneni ukubandawonye lokuzibusa.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi umuyi uKaunda kahlonitshwanga okwaneleyo eZimbabwe.
Ungasikhangela isimo seZimbabwe sibona ukuthi uKaunda vele kazange ahlonitshwe ngendlela amele ahlonitshwe ngayo. Aphandle nje kwesitiki esisodwa eHarare xa sesiphelela kobulawayo, kula even one street kobulawayo uthiwa nguKenneth Kaunda Street. Kodwa uKaunda leZambia bahlupheka kakhulu, behluphekela iZimbabwe, belwela iZimbabwe.
Olwela amalungelo abathengi engumqondisi weNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu empini yenkululeko yeZimbabwe.
Ye, kuqakathekile ukuthi abantu balilele uKaunda njengomuntu owancedisa kakhulu empini esasilayo silwela inkululeko. Sengisho kanjalo kangikhumbuze uPresident ephuma esiya eZambia ukuthi isililo esikhulu sikhona lapha ekhaya esegugula undi izihlobo lokho ezingavunyelwa ukulila, lokho ezingavunyelwa ukufaka amatshe nje ukulelela izihlobo zabo. Iyaqhubeka njalo igugula undi kwezenotho lakukho konke. Kaphenduka zokubona ukuthi lokho kuyaphela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi omongameli kumele bathathe izifundo kuKaunda.
Hayi kuhle sizile ukuthi idiba ekhala upresident osebenzele iAfrika kanzima ngensuku kusalelwa inkululeko. Kodwa ke sithanda ukwazisa amapresident ahamba ayakhala uKenneth ukuthi kufuze beke bezihlolisise babone ukuthi lokho abakulelayo yikho yini, ikhona yini inkululeko leyo kwele Afrika.
Ekhuluma eseHarare umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe ukuthiya umsebenzi okwenziwa nguKaunda ngemva kokudliwa ekhethweni nguFrederick Chiluba ngo-1991 kutshengisa ukuthi umbuso uyadedelwana.
We've lost an African son, an African liberation son.
Silahlekelwe indodana ye-Afrika ebesime emahlombe ayo njengama-Afrika. Okumqoka kumele sikunanzelele ukuthi uPresident Kaunda ubhubhe esesibhedlela esiselizweni lakhe. Ukuthi wayesesibhedlela elizweni lakhe kusho okukhulu ngokuthi wayengumuntu onjani owayethanda ilizwe lakhe le-Afrika. Ngokwenza njalo usifundise okukhulu njengabakhokheli.
Died being treated at a local hospital. That he was at a local hospital speaks volumes.
Kubikwa kulokungezwana phakathi kwemuli kaKaunda kanye lohulumende mayelana lendawo lapho azabekwa khona. Imuli kaKaunda ithi ifuna abekwe eplazini lakhe eceleni kukankosikazi wakhe abahlala bonke okweminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha i-66 years. Uhulumende uthi ufuna abekwe e-Embassy Park eLusaka. UKaunda wayengumongameli weZambia wokuqala ngemva kokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1964 njalo wazala mhla ka-28 Mabasa ngo-1924. Ubhubhe ngeviki ephelileyo eseleminyaka angamashumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-97 years ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-7 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-ARTUS ithi incwadi eyazithumela uhulumende ukuthi abhadalele abantwana abaloba imihloliso ye-OLE A-level eyalomnyaka yabafundi bonke elizweni isisayiniwe edalele parlamente. Linhlanganiso ithi uhulumende njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe ezanyakenye i-surplus uyenelisa ukubhadalela abantwana. Linhlanganiso ithi nxa uhulumende ngekela ukubhadalela abantwana laba phose ingxenye yabo abamele balobe umhloliso bazehluleka ngoba abazali bengela mali. Linhlanganiso ithi enye yezincwadi ezine ezithunyelwe uhulumende isayiniwe ikomiti ebona ngezemfundo edalele parlamente. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso mnumzana Themba kuye maphepha moyo saqala ngumbuza ukuthi ezinye incwadi zithunyelwe obani.
Incwadi sizibhalele parliament, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi. Zazincwadi ezimbili basinikeza lathi basitshengisa ukuthi sebesayinile. Abe portfolio holder baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi ifikile kini.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikumseki isitshela kumbe sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele ifisi ye-examination fees. Asithi Umthuli le ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizame ukukhangela ukuthi kathi ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenza i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo leyi ikhona kwisisekelo sombuso u-section 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education kahle kahle wabe esithini, ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama-school fees.
Isisekelo sombuso sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambadala. And khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kutshona. But singabuyela emuva sithole uzibuze, abaningi safunda i-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wona lwani wokuthi imfundo ayiyenze kususela ku-ECD ize yefika ku-first degree, i-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform abone ukuthi umntana kuhambisa ugqoke yonke i-uniform waphelela. Fees uhulumende uzabona indleko zokubhala imhloliso kuhulumeni uzabona yikho esikukhangeleyo.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Artools ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule. Ngesikhathi abamabandla ezombusazwe belungiselela ukhetho luka 2023, ibandla le-MTC Alliance lithi liyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abatsha ukuthi bavote lanxa kulengxaki ezithile abadibana lazo, njalo bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho ephathelane nokhetho, ama-electoral reforms. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli amabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriyelenga.
Ngiyabonga sithandekile. Thina njengebandla le-MDC Alliance sahlala phansi sahluzisisa lokho esingathi ama-observer mission reports, ingwalo imbono eyabhalwa ngama-organizations anjengabo African Union labo-SADC labo-European Union ababuya bazobona ukuthi ukhetho lweZimbabwe luka-2018 lwahanjiswa njani, njalo sakhangela lokho okwenzakala kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Kenya, laboGhana, lokho esingathi ngama-best practices. Sahlala phansi labantu beZimbabwe ukuthi bona nabo besinike imbono yabo lama-recommendations abo ukuthi ukhetho lungahanjiswa njani. Yikho thina sasesihlala phansi sasesiphuma lezinqumo ezingamashumi amabili, ingathi 20 principles for reliable, inclusive, credible elections in Zimbabwe. Izinqumo zona lezi yizo esingathi uzingalandelwa ukhetho lweZimbabwe asuze kube lokho lokukhonona. Abantu bamaphephandaba kulokukhonona ukuthi kulokukhetha, ikakhulu nxa sikhangela ama-national broadcasters ukuthi thina eZimbabwe sile TV station eyi-1 is a TV. Ungakhangela imalanga wonke ikhuluma ngebandla lezano, kayikhulumi nxa ikhuluma ngezindaba ze-MDC kumbe ngokwamanye amabandla kukhulunywa akuphumi ama-report amahle, kuphuma singathi ngama-negative reports kuphela phandle lapho abantu bayethuselwa. Sosibona izinto eziningi ezenzakalayo emakhaya, indaba ze-intimidation layi-violence. So thina njengebandla ke-MTC sithi akube ne-code of conduct izeki layo nje kumele iphiwe amandla, kungabi lokwethu sikela kube le-free political environment wabantu bekwanisa ukuvota ngentando zabo. Yokuthi nxa ngelanga lokhetho ama-results nxa kukhawunta amavoti esuke e-polling station esiye command center e-ward, command center ye-province, command center ye-national, kuhanjiswa njani, kube le-transparency. I-voter registration lilungelo lomuntu wonke. Umuntu wonke weZimbabwe kumele phiwe ithuba lokuya register ukuvota. Kungathingaphela sila ama-youth afika maybe singathi kubo 2 million abangarejista ngokuvota. So kumele izeki ifake izibopho yokuthi abantu bonke laba banje bazakwanisa ukuvota.
Ningathi njengebandla akuphuzanga yini lokho? Asibonanga ePhalamende kutshutshiswa ukuthi kube lama-electoral reforms.
Udaba lwama-electoral reforms asonto esingathi siqale namuhla ukukhuluma ngayo, yinto eyaqalisa kudala. Kwehlule ukuthi imithetho yama-elections esingathi ngeyama-electoral laws ethu ukuthi a-alignwe afakwe alandele i-constitution, yikho okulenkinga kakhulu ikhona eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga, msekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla ku-Live Talk sikhangela ucansa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegciwane le-coronavirus elizweni. ke sikhangele sivela kwamanyamazo engamafitshane.
Ele Melika seliveze ukukhathazeka okukhulu ngombiko owethulwe ngeChina othi selisakha izibhalazo ugcinela izikhali zenuclear missiles. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Ned Price, utshele umhlangano lentathelo zindaba ukubana kudala imibuzo eminingi-ningi ukuthi eleChina liwenza lokhu nganjongobani. Kulomlilo emithathu esisabalele okwethusayo emagosweni wesigabeni seCalifornia khona lapha kwele Melika. Umlilo ubikwa usubhidlize imizi osokwenze inkulungwane lenkulungwane zabantu zabalekela imizi yazo. Umdlali oyingcwethi kwezokugijima wakwele Melika uShakari Richardson ubikwa ehlole watholakala elezidakamizwa egazini lakhe. Ubika abezindaba abeReuters abakhulume labaseduzane laye. Lo mdlali ubikwa esengozini yokuvinjwa ukungena kumncintiswano eyamazwe omhlaba eyama-Olympics eyenzelwa kwele Japan lonyaka eqala ngayo nale inyanga kaNtulikazi.
Abenhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana eMopane Foundation bathi basemzameni yokwemba umgodi emzini weRichmond kobulawayo ukuhlala abantwana ababahlawulela imali yemfundo. Unkosazana Nomsa Negevane, umqondisi walinhlanganiso, uthi usuwomile umgodi obulamanzi asetshenziswa ngabantwana laba abakhangelelwe ukuba bazalima izilimo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuziphilisa. Inhlanganiso le isincede abantwana abaningi abaswelayo ezigabeni zemathebhelelende lenkabazwe. UNikevane uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nasilabantwana esiwafundisa abahlala kobulawayo bahlala eRichmond bangu 11 okwakhathesi. Omncane wakhona abakobulawayo uform 2, omdala oseyunivesithi. So la abahlala khona silendlu eseRichmond. La abahlala khona besile borehole, but ibhole lakhona selamanzi. So into esiyicelayo lapha sidinga usizo ukuthi senze enye ibhole ngoba lawana kuselamanzi. Ene into besizama ukuyenza ukuthi singaphinde sicele abantwini sokuba sicela ama-donations. I-program yethu ukuthi bazilimele ngoba indlu abahlala kuyo iku-3 acres of land, which is enough land ukuthi ibasustain for irent yabo lapha abahlala khona lokudla kwabo le-school fees zabo. So kwakhathesi amanzi asephela, so izilimo zethu seziqala ukutsha. So besicela ukuncediswa, sasesifake lokho zenisola ibhoho lethu. So isola silayo now, amanzi asephelile emgodini. So sofanele sigebhe omnye umgodi. Yikho esikucela ebantwini ukuthi abantu labengasisiza sidinge enye ibhoholi. So far ikhodi esiyitholayo sayenza isaveni, apparently amanzi fanele ukuthi siwathele kubo 70 meters to 80 meters and lapho sikhangelela maybe about $2,000 ukuthi kugeje ukuthi uyefika lapho.
Ngifuna ukuthi libe le mali enganani ukuze likweze khonakho.
I-Aceball company ibithe yona ingasigebhela halfway, so that means 40 meters. No, it's 30 meters by one scale bill. So imali sifuna manje is about 1,500, which says it's about 70 meters at least.
When I have a kepe mahala, then there's a city, how many want to be purchased?
By the way, kepe mahala is 30 meters, yeah. Then which is the legate, na sefi ya hulo kuzi, nishfune imali, which is the legate, which is at least 70 meters to 80 meters, about $1,500. If I'm very slow, so it's a little bit like, which is the legate, so I'm going to go much. I'm going to go to the website.
Yeah, but the abantu uthwakhasa nini uhlelo lolo njalo siwancada abantu labangazi.
Mopane Foundation officially it was launched in 2015. So it's registered in UK, it's registered in Zimbabwe as a trust, and now it's registered in USA. USA iqedwe ukuregister nje just manje ngesikhathi seCovid, akakabile lokho zena akakabile into eziningi sezenzakele, but iqedwe ukuregister as well. So far silabantwana abangu 37 across the country eZimbabwe. Impilo yethu sibesebenza ngokuthi sicela ama donations ebantwini. So na sicela ama donations ebantwini or senza ama fundraising, but last the whole of last year ngendaba ye lockdown asange senze any local any fundraising.
Unkosazana Nomsa Ngevane ngumqondisi wenhlanganiso yeMaphane Foundation ubexoxa icingweni le Studio 7 eseBilitane.
Kiki was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to 14.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Ngesizwe okuningi kuntungameli Nkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lala telika pikeli lesine alethule nyake nye nango elonda imbali yake.
Salibonani balaleli emakhaya, uAbigail uzalwa eVictoria Falls esigabeni sakomvuthu. UAbigail uyintombazana esakhulayo esebenza ngokuzimisela ukuze ithole into eyifunayo. Ngiqale ukuhlabela ngo-2018 la engakhipha khona idlalade lami lokuqala elalilesihloko esithi uhambile umayidali. Ngase ngilandela ngelesibili elalilesihloko esithi uLydia. Kwaza elesithathu elalilesihloko esithi ngiyakhumbula sithandwa sami. Kwase kuza elika 2020 elilesihloko esithi idlozi. Okwamanje sengilamadlalade angu-4 wonke ephelele.
Kule ukhala ngendoda engadlulwa yisidwaba. Intokazi yakomabuza ithi kuyabekezelwa emendweni. Amadlalade yakho Abigail.
Okwamanje ngisabela ngise South Africa. Abangabe bethanda ukuthola ama CD yami bengaxhumana lami kulezi nombolo. U-0027-6429-6-8984. Noma bexhumane lo bhuti obizwa kuthiwa ngu-DJ Sly oyiproducer yami ku-0027-7996-6774.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Ngithanda ukubonga abalandeli bami abahlezi bembonisa ukungeseka lokungixhasa ngaso sonke isikhathi. Engathi bengahlala benjalo bengapheli amandla, njalo lami ngiyabathembisa ukubana ngizohlezi ngibajabulisa ngengoma ngazo zonke insuku. Ngiyabonga.
Uphuma-ke enkundleni u-Abigail Ncube Mabuza ngale.
Singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe siqine ekulwisaneni lalomkhuhlane. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene nenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamuyi umnum uMnumzana Kenneth Kaunda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela kulenjini ku www.voandebele.com.